Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu la 10 Mfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ukutshengisela emigoqweni yokumele kwenziwe kusasa yikho kuzavula iziphathamandla zikahulumende ingqondo ngokwenzakala elizweni.
Ukutshengisela emigoqweni kwesithi thina iPhalamende bakile okokuthiwa i-street parliament, kulapho esidibheyitha khona njengabantu. Siyakukhola ukuthi nxa uhulumende leendlebe zokuzwa singakwenza lokho, uhulumende uzawuqhawa. Kanti kuyinto leyi bekwathi nganiyalikhuhlukuluza buya ningaba sikhulume.
Kulabanye abantu kwele Botswana abafuna ukuthi ibutho livimbe izizalwane zeZimbabwe ezingena elizweni leli okungekho emthethweni.
Ngendlela into eziningi ngakhona abantu bazaqhubeka besiza kwele Botswana ngobuningi ukuzodinga ukungabaphilisa ngoba into ekhaya azimanga kahle kwakathesi.
Abesifazana abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBritani bathi amadoda avela kwele Zimbabwe kawananzi amakhosikazi abo.
Mina konje ngo-2015 ngahamba ngayathatha umuntu wami ekhaya sachada. Kungakapheli nje even 2 years ngemva komnyaka owodwa umuntu wayesemithisi lo munye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ukutshengisela emigoqweni efisa ukukwenza kusasa iyo yodwa indlela yokuthi uhulumende alalele izisebenzi. Inhlanganiso le ithi isakhuluma lamalunga ayo kulandela okwethulwe ngamapholisa athi akumelanga kutshengiselwe emigoqweni ngenxa yokuthi kungamemetheka umkhuhlane wesihudo osubulele abantu phose abafika amajumi amahlanu. Umnumzana Ambrose Sibindi omele inhlanganiso yeZCTU emathebeleleni lakwezinye indawo uthi ukutshengisela lokhu yikho phela inkundla yokwethulela uhulumende inhlupho ezibhekane lezisebenzi.
Ukutshengisela emgwaqweni kwesithi thina iPhalamende bakile okokuthiwa i-street parliament, kulapho esidibheyitha khona njengabantu. Siyakukhola ukuthi nxa uhulumende leendlebe zokuzwa singakwenza lokho, uhulumende uzawuqhawa. Kanti kuyinto leyi bekwathi nganiyalikhuhlukuluza buya ningaba sikhulume. Ngezinye indlela sinxusa uhulumende ukuthi asidonsele kuleyo kuthiwa i-dialogue, ngoba ngakukhumbula uhlaziyo e-TNF, Tripartite Negotiation Forum, engenisa uhulumende, engenisa i-labour, engenisa abakhathi. So sithi thina into leyi ingayithe ingakalethwa in public, yalethwa kuyenalani i-fora yadiscasa saba le input, kodwa akwenziwanga. So ukutshengisela yikuthi sithi hayi bo lapha sesepalamende esitaradeni, kodwa sifisa ukuthi usibize usihloniphe sigqobisane lawe, yinjongo yethu kulungisa uhlupho lolo.
USibindi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa waguqula umthetho we-electronic money transfer tax engakhulumisananga lezisebenzi.
Indaba yokuthi ayi-$10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction athi ungakhangela abalwa kakhulu angafikwena le-$10 abakhuluma ngayo. Sibone ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholder eqhathe kule Zimbabwe. Bewukuhle ukuthi ngawo uminista layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into lokuzayiletha ngenye indlela. But khona ukuthi eZimbabwe sihlohlobo lokuthi labantu abangontando yayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe ukuthi ku-raise imali kubhadala izikweleti ezathathwayo kubo World Bank kwa-IMF. Kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweleti seZimbabwe yaze leyadliwa mbani. Siyathi nisebenza sibona isinceda ngalutho, amakhampani avalwa usinceda ngalutho, abantu bayadibeka, i-economy yafa, so asaye sincede lutho. Lo wadlaleyo mali sithi akube nguye ukhathela leyo mthelo ayibhadaleyo mali. Kungathi wathini izisebenzi esingakani sibele ingxenye ebudleni leyo mali ingasincedisanga. So kithi sobale sibhadale izikwede singayingento esingazange isibenefit. Yiluhlobo lwenu.
Lokhu kusekelwa nguDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC uMnumzana Nelson Tshamisa. Uthi utshamisakalani lokugudeka komnotho welizwe leZimbabwe njalo langomthelo wethulwe nguMnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali.
indaba elizeleyi uPresident Chamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye okuqakathekile ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lobantu bezimbabwe udaba lo economy udaba lokuthi lizwe libuswa ngendlela etheni ngakho ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Chamisa ofanele enzeni kumenze lokuyana bayazi bazimotshela isikhathi ngoba iqiniso lokuthi umkhonomi wezimbabwe yiwose uzimeni kanje upresident uChamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izano iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Kodwa-ke umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla lezanu PF uthi abaphikisayo yibo ababasela ukuthi kube lokuxabana elizweni lezimbabwe njalo kube lokugugudeka komnotho.
Izinto ezikhanyanga zathi azikalungiswa kahle kazidalwa yikuthi izanu PF iwinile. Sidalwa yikuthi kunabanye abantu abavele basebenza kudala besebenza ukubhidlisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balibhidlise. Madoda, asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma ucago emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible. Uminister of Finance uMthuli Ncube ukhuluma ama-statements athengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangane bami engafunda labo emakolishini abazi ngeze-finance ngeze-economy bekhuluma ngokuthi hayi vele nxaso kuza ngathi kuza kusa kwandise kuba mnyama kakhulu kuthengisela ukuthi yonke into nxaso siza kuthi amhlophe kuba nobuhlungu obukhona so khona kukukhona kasingagijimini ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezibhunywa amakhanda kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela izimbabwe abakhona lo nkulunkulu esikhangele njalo.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema, umqondisi weConsumer Council of Zimbabwe, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane labantu ngokubahluphayo.
Ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye, likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu. Asifuni ukuthi amapolisi esiyafakayo anti kule lokhu into yethwa khona unintended impact. Uyabona ukuthi laba bazaba ku-unintended impact namakonsuma lakudala kade sebewomelwe kodwa sifuna ukuthi bahle bawomelwe kwakunjalo at least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa kodwa okukhulu ngokokuthi thina sonke singamazimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungise okuthi sonke ibe le good life amalanga alandelayo lamamansi alandelayo lokho okukukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu abayithi khona yi-dialogue okwenzela ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke okungeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani lokhu kuyenzelwani kuzalungisani okwakusasa ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi.
Ibandla lezanu PF licabangela ukuthi abaphikisayo bakhulumisana leziphathamandla zakwamanye amazwe okwenza ukuthi kube lokuxozela eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoNtulikazi lapho izanu PF eyanqoba khona. Abaphikisayo bathi ibandla lezanu PF kalikwazi ukubusa. Loba kunjalo uphuthi uthi kumele abantu bajabule ukuthi kukhona okunye okwenziwa nguhulumende okuzanceda uZulu.
Asibongeni ukuthi umgwaqo weHarare usiza kobulawa yi-journalization uyenziwa suzafika eselu. Asibongeni ukuthi imigwaqo esolusi usiya eThefunye usiya kobulawa. So arisafeswa sungumgwaqo ohambekayo. Asibongeni ukuthi imigwaqo mine ngeHarare sivalwa ama-potholes sokusebenzela. Asibongeni ukuthi imigwaqo yakithi ikakhulu owe-constituency yami mina ibulili mawesi osuka eplanto seyemayitengwe sibhizi sesiphofile ukuthi sokumele abantu babuye kusayithi izinto ziqala ukwenzakala akungekho lokhu baba. Hayi hayi, we are not going to be threatened by mere shadows. Kasibeni ngamazimbabwens sibambane sibe lo mbono omunye sisebenzelane ndawonye.
Akwaziwa ukuthi inhlanganiso ye-ZCTU izangena emigoqweni kumbe hatshi kusasa ikhonona ngomthelo omutsha ukubhidlika komnotho lokunye okufanayo. Umnumzana Samson Guma Moyo owebandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uthi sokumele basebenzise ibutho ukwenzela ukuthi kuvinjwe izizalwane zeZimbabwe ezingena elizweni leli ongekho emthethweni. Umoya uthi udaba lolu soludale ingxabano phakathi kwamazwe omabili. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe komiti ebona ngezokusebenza kwenhlangothi zikahulumende eBotswana, ePublic Accounts Committee, iPAC, bathi amasosha kumele ancedise ukwenqabela abangena ongekho emthethweni elizweni bevela eZimbabwe. Umnumzana Simon Guma Moyo ongumgcinihlalo wekomiti le njalo elilunga ledale lePhalamende kubandla elibusayo leBotswana Democratic Party, iBDP, kade esenze le inkuthazo ngomhlangano owePAC oyenzwe eHabron ngomvulo. Umoyo ubuze akade emiswe phambi kwePAC ukhomanda webutho leBotswana umnumzana Placid Sekoko ukuthi ibutho leBotswana Defense Force, iBDF, alingeke laphathisana ekwenqabeleni ukuthi abeZimbabwe banyangeni eBotswana okungekho emthethweni. Umoyo uthi ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni kweleBotswana sakudale ukungezwani phakathi kwamazwe womabili. Ukhale kakhulu ngokuthi yena njengelunga ledale lePhalamende emele ezinye isigaba ezincise emngceleni leZimbabwe usebone uqonga kwamacala adalwa abavela eZimbabwe beseqa umngcele. Umoyo uthi sesifikile isikhathi sokuthi ibutho liqinise imikhankaso yokubhodabhoda emngceleni weBotswana kanye leZimbabwe kuze kulwisane lokungena kwabantu okungekho emthethweni. Uthi udubo ukuthi ucingo emngceleni phakathi kwamazwe omabili solwabhidlizwa okwenza ukuthi abantu bengene lula bevela eZimbabwe njalo amasosha awalindi okuqinileyo. Usihoko utshele umhlangano wePAC ukuthi bayazama ukulinda emngceleni kodwa inani labebutho liphansi ukuthi linqobe labo abangena elizweni okungekho emthethweni. AbeZimbabwe bona bathi noma eleBotswana lingaze lilwise kanjani kuzaba nzima ukumisa ukungena kwabantu ongekho emthethweni ngenxa yesimo esikhona eZimbabwe. Umnumzana Nkazi Mulo Dube khathesi uthi kunzima ngamandla eZimbabwe ngakho abantu bazathululeka bengena kweleBotswana.
Ngendlela into eziningi khona abantu bazaqhubeka besiza kweleBotswana ngobuningi ukuzodinga ukungabaphilisa ngoba into ekhaya azimanga kahle kwakathesi.
Umnumzana Andreas Sibanda yena uthi abantu beZimbabwe ngabazenzi ngokweqa umngcele befaka impilo zabo engozini kodwa benziwa ngumumo welizwe.
Akula muntu ongafuna ukweqa umngcele ehamba umango omude esenza ngabomu. Abantu are forced by umumo okhona ekhaya okuyiwo okumele ulungiswe.
Lo ngumbono njalo kaMnumzana Dumisani Ncube othi abeZimbabwe sebephenduke inhlekisa emazweni angumakhelwane konke okubi okwenzakalayo kufakwa phezu kwabo. Uthi leBotswana selikhathele ngokulwisana labangena elizweni ongekho emthethweni njalo ukusetshenziswa kwamasosha ukwenqabela lolu daba kungagcina kungakuhle.
Siyakwazi ukuthi amasosha always armed ngakho asikwazi ukuthi kungagcina ngani njengoba kuthiwa iqinise ama-patrol okulwisana labangena elizweni ngokungekho emthethweni.
Inombolo eBotswana zitshengisa ukuthi inani labeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni aliyehli kulabafika phose inkulungwane eziyisithupha abangena ngompandula kuphela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHabron kweleBotswana.
Inhlanganiso yabalobi bezingwalo zesiNdebele iyabalobi bakithi ithi kayibuyeli emuva ngomkhakhaso wayo wokubhala izingwalo zesiNdebele eziningi ukuze kuvuselelwe umkhuba wokubala kulabo abakhuluma isiNdebele. UBenedict Nhlapo usidulela lolu daba.
Lenginye ingoma beziqhunzwa Johannesburg embuthanweni wamalunga enhlanganiso yabalobi bakithi ngesikhathi betshaya phansi ngentonga besithi ngeke bekele ukubhala izingwalo umfutho wokubala ungavuselelekanga welamandebeleni. Ngulumbuthano bekuzothulwa ugwalo lukamalubongwe Siqhoza Ndlovu, insizwa ethotshulwe yingwe ngo-1983 eGwambe eBulilima. USiqhoza ubhale ugwalo olunone impela ngolimi kungakhathalekile ukuthi yena wagcina nje uform 3. Lona ke lulonda udaba lomaphahla amabili akhula kufihliwe ukuthi ngamaphahla wagcina udaleka inkemenkeme yendaba.
Ugwalo lolu ngilubhalele wonke umuntu nje umthwakazi ikakhulu abantu abadala ukuthi bangafihle ezinye izinto ngoba kule mpondo akufihleke emgodleni noma ungafihla noma yini ukwenze konke emhlabeni kwenza isiphetho kuyaziveza.
Inhlanganiso yabalobi bakithi siyethule izingwalo ezilijumelantathu ezilotshwe ngamalunga ngenjongo yokuthi wonke umuntu othanda ulimi lwesiNdebele athole ingwalo zokubala. Ilunga lali inhlanganiso uDelisane Maqhoba uthi njengenja bathe ngeke bagoqa izandla besekela uLangato lwezokubala lujabalala, kanti labafuna ukubala isiNdebele sokuqobo bephakathi kwendlala enkulu yokusilela kwezingwalo.
Abalobi bakithi sisebenza nzima ngoba sifuna ukuvuselela ulimi. Siyazama ngazo zonke indlela ngoba isikhathi esiningi sikhulele ngaphandle kwelizwe lakithi labamphakathi. Ngakho ulimi luyatshabalala ngoba kakhulu sigxila kakhulu endimini zabanye. Manje sizama ukuthi siluvuselele lolu limi lakithi lungatshabalali.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga labalobi bakithi uLinet Ndlovu, yena othi njengamalunga elinhlanganiso balomthwalo wokusebenza gadalala ekulondolozeni ulimi lwesiNdebele.
Ngizimisele ukuthi ngivuselele ulimi, njalo iyangithabisa indlela abalobi bakithi abenza ngayo bevuselela ulimi lwethu osoluchithekile osoluqhubaqhubene ezinye izindimi. Suthola ukuthi sihamba sitshontsha lapha lalapha sihlanganise emthumweni yethu.
USiqhoza yena olenkondlo eziningi azilobayo, kanti lezi ngwalo ziningi ezinye asasiphakathi kokuzipheka, uthi abasekela leli phupho labo lokulondoloza usiko lendimi ezijeneyo zakwaMthwakazi kufanele bazitholele ugwalo lwakhe lolu olunambitha okwamagama. Uthi bafisa ukuthi ingwalo ezilotshwe ngamalunga alenhlanganiso ngelinye ilanga zifundwe ngabafundi ezikolo. Melisitudio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Yebo 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 mthwakazo omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimi sebelinde izulu lonyaka ngamehlo abomvu. Iningi labantu lithi kukhanya kuzaba lezulu elilutshwane lonyaka ngenxa yokukhudumala komkhathi elwandle okubizwa ngokuthi El Nino. Isikhudumezi lesi senza ukuthi izulu lingani ngemfanelo. Abalimi bakhala ngokuthi lembolisa amahlanga kayikani kwezinye indawo. Kambe kuyini ongenziwa ngabalimi ababhekane lomkhathi ongelazulu? Ake sizwe amacebo esiwethulelwe ngingcwadi kwezokulima umnumzana Everson Dlovu.
Abalimi esingelamanzi, esingelamadamu, esingelamapools, kuqakathekile ukuthi senze wonkana esithi yi-dry plant, planting. Silime kathe sihlanyele kwenzela ukuthi lapho libuyela khona kuhle kumile, but silime izilimo lezi i-small grain, ibele lele esithi yisogama, le millet le esithi unyawuthi. Zelezi zilimo singazilima nge-dry planting, silime sihlanyela komile kuzasiza, ngoba singalima futhi kade izulu lingekho. Into ekhona ukuthi nxa lisinga izulu kuzabamba amanzi amaningi kakhulu. So kusho ukuthi whatever rain elinalo wale lincane, ubumanzi buzakuba buningi nxa yokuthi kuvuleke bese kuvulile esimini lapha. Yabona into engitshoyo? So ama farmers kuhle ke alimi kathesi angameli ukuthi hayi sizalima izulu ngasihlanyeni yebo kunye yebo yi kodwa in the work of lokho esikuzwayo ukuthi El Niño lokho izulu lonyaka kukhanya ngani kuzoba lutshwane. So the earlier the lima besizi dry planting the better balakho ukuthola okungani this season. Yikho khonokho engakucebisa ama-farmers kaninginingi njalo labana abalamahlamvu kumbe abale amahlanga bangawalahli bawabeke ngoba balakho futhi ukuthi izulu lingana bawasebenzise esithi yingubo i-mulching liyani ngoba ukuchisa okuzabuya kuzasibhedela sibili okubuhlungu. So nxa bezafaka ingubo bayenza ukuthi ubumanzi bube buningi ngesikhathi eside emhlabathini. So khonokho kuyanceda, kunganceda abalimi kakhulu sibili.
Ye, kodwa abanye bayakhuluma sibuthi njengoba vele akuzange kumbe kube lo mfefezo, so kulime kanjani ukuthi wenze khonokho ukuthiwa i-dry planting? Kwenziwa njani?
Thina ngapha sikhala ngemisithi kupandima. Bayakwazi abalimi ngenkomo selinxa siqinile nxa inkomo ingaqinanga abazali kabasebenzisa ama-tractor la anikwa nguhulumende izigaba ngezigaba ngezigaba ngiyakwazi ukuthi abantu bayatshaja yebo yini kabathenge nxa itholakala idizili bacele balinyelwe nxa ukuthi kabe nelisi kabagebhe amagodi kathesi lokhu esithi ngugatshopo i-conservation farming leyabo bagebhe amagodi kathesi nakho futhi kwenzelani nxa izulu lina amagodi lana azabamba analawo amanzi amancane akhona. Okunye futhi abangakwenza abalimi ugebha imigelo emasimini bayakhangela ukuthi indawo yabo yehlele ngaphi bese begebha across uwest lakolokeyana ukuthi nxa amanzi ebheleza abe sebanjwe yimigelo liyana. Nxa ebanjwe imigelo liyana kutho ukuthi isiphethi iza kuba khona ubumanzi buzaba buningi kulokuthi amanzi anethele emasimini abaleka aphumakanti asiwabambeni balimi amanzi amancane anganetha anytime.
Ye, kodwa siyabona ukuthi nxa ungahlanyela kathesi ke inyamazana lenyoni akudli khonokho uyabe usukufake phansi.
Hayi, antsho yabugqibelile phela kade ube khonapho uyabugqibelile. Unyawuthi asozudliwe ivele sodliwe ngoba kuyabe kungaphansi komhlabathi. Khonokho okuzintanga khonokho akumili mangamanga nxa uvele kungela manje. Wena wenzele ukuthi uhlale itshaya izulu kuphuthume kumile masinyane. Ubambe indima yakho isikhathi sinjani sesekhona.
Ye, abangalamqubake phela kulalokho ukuthi ayiwagwani kumbe kuthiwa kwini abakwaziyo.
Ehe, lamahlamvu nalawo atholakala entabeni, atholakala ngaphansi kwezihlahla. Asikhutheleni balimi, singadlalisi khonokuya. Sikudobhe, sikubuthelele, siye kuphoselela ngaphi emasimini. Abanye asilawo umqubo ye, kodwa khonokho kuyasebenza.
Uyakhumbula
sisafunda esikolo kudala compost. Asiyo nto esikolweni kuphela. La ngikhaya icompost yokuthi nje kade sivela kuselani tshani. Kodwa icompost ethi i-organic manure, that's the way to go vele. Asiyisebenziseni. Amahlanga, amahlamvu, siyawabuthelela, siyawabolisa, sibuye futhi sikusebenzise kusasa.
Yes, akuzwa kakhulu ke. Okunye ke ongabacebisa khona kuyini, Ndlovu?
Ya, mina ngiyananzela futhi kaningi-ningi ukuthi khona kuba nzima nxa uwedwa ukugebha amadamu amancane emasimini. Kulo mlimi engimaziyo engimbone endaweni okuthiwa kuseShanki eGwanda lapha enkwizi la kwasigebhela idamu lakhe elincane emasimini right ekhangele futhi yini ukuwa komhlaba wakhe ukuthi ugelezela ngaphi wasegebha-ke but egebha ecetshiswe ngabalimisi kuthi hayi nxa ugebha idamu gebha so amanzi uba lawo throughout the year kutho ukuthi kathesi ngikhuluma ulo mumbu omilileyo ozadliwa ngesikhathi abanye beqalisa ukulima yabo ndaba yangikhona kutho ukuthi uyakwanisa ukulima i-crop across the year or throughout the year. So khonokho futhi kuyasiza nxa abalimi bengabambisana balakho ukwenza amadamu anala ngike ngavakatshela kule South Africa endaweni okuthiwa kuse-Free State amadamu analawo amancancane maningi kuleyo ndawo abalimi bayasebenzisa uqobo bayabambisana bakwenze kuyababa amanzi amalutshwane kubambele inkomo kubuye futhi kubambele izilimi. So abazali ngabamanyana ngoba nxa uwedwa kuba likhuni nemali azikho kodwa lingabuyela indawonye indimeni iba nkulu.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokulima lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Sixoxe laye ekoBulawayo. Amakhosikazi aseZimbabwe ahlala kwele Bhilitani athi imizi yabo yachitheka ngendaba yokuthi Omnyani babo bathanda izidwaba okumangalisayo. Bathi abesilisa abadabuka kweZimbabwe banatha bengabutheli amanzi behluleke ukudinga lemsebenzi. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda exoxa labanye babo.
Imizi icitheka njengamanzi kweBritane. Omama abaningi sebengomazakhela njalo bathi sebekhohliwe ngemendo. Bathi konke lokhu kwenziwa ngabesilisa abadabuka kweZimbabwe abangamachapha. Omunye walaba asebadabuka inhliziyo ngamadoda avela kweZimbabwe ngunkosazana Tholakele Nyoni. Othi abesilisa ngabahloniphi omama abavela ekhaya.
Obhuti laba bakithi laba bafuna eminye imihlobo. Bakulema ukuthi thina siyahlupha, sinjani njani, sile pressure, whatever. So nxa bazitholele amakhiwa, bazitholele eminye imihlobo engasiyo abantu bakubo. Njalo okunye number 2, bazikholisela kakhulu, bafuna utshwala number 1 phambili. Uhlale layo umnike wonke umthengele impahla umnike ukudla umnike le mali kodwa engaappreciate asuke owakhe umsebenzi ube yikukhonjwa kuphela.
Unkosazana Nombulelo Ndlovu uthi yena ngeke aphinde abe le ndoda kumbe ayende ngesehlakalo esamehlelayo.
Thina osiso wenza sicina sesikhetha ukuhlala sodwa thina osisi bekhaya. Abantu laba abathembekanga bayasizwisa ubuhlungu. Mina kunje ngo-2015 ngahamba ngayathatha umuntu wami ekhaya. Sachada ngamlungisela amaphepha ukuthi sihlale sonke ngaphe UK. Kungakapheli nje even 2 years ngemva komnyaka owodwa umuntu wayesemithisi lomunye. Mina sichadile ngamthatha ngemali yami ngamlungisela amaphepha usezomithisa omunye ngapha. Ngambiselisa ekhaya sowabuyela nje ekhaya. Kodwa hayi okwakhathesi ukuzihlalela sibili ngedwa hayi kungcono.
Unkosazana Isabel Ngwenya usebenza ukuphathisana labomama abachithekelwe yimizi labafelweyo bekhathazwa ngumkhuhlane wengqondo.
Abantu sebefuna ukudlala kula muntu ozimiseleyo omama ibabakhombisa amadoda kanti amadoda alapha asejele ukuthi aphiwa imali ngabafazi. So wena nxa ngumuntu ovela ekhaya umeleli ukuthi ubaba uza kupha imali ubijahali zakupha imali. Laba balapha kwamanye amazwe basebenthathe behambelaye kuma-holidays. So kunzima ukuthi abantu ubone umuntu othembekileyo ozahlala laye.
Abesilisa abaningi bathi omama beZimbabwe abahlala eBritane bayadelela. Umnumzana Kemlilo uyakufakaza lokho.
Yikuthi abafazi bekhaya sometime baluhlupho kakhulu ikakhulu laba bangani bathola imali ezithe xaxa. Abanye bafika lapha bebengonensi mase bengonensi sebehola imali elingana le ndoda okanye sithi edlule endoda. Indoda singadonswa la ngempama nje endlini iyenziwe isiyelele gcine sibachiya laba abafazi basekhaya sesihlala lalaba abahlonipha. Phela indoda vele isizwa ukuba yindoda ma ihlonitshwa. Ma indoda ingasahlonitshwa endlini kambe isayindoda yani?
Indaba zokweyisana ngemali kwabathetheneyo, ukudelelana endlini, ukufohla kwabathandanayo bedinga uthando ngaphandle lobuzima bempilo kweBritane kugcina ubangela ukuchitheka kwemizi eminingi. Ngimele Studio 7, igama lami ngeza Jesus Banda.
Yes, siyabona ke kulabantu abaningi ababhalayo ngodaba lolu olweBritane lapho kulaba mama abantu ngangcono bangasendi ngoba kuyabahlupha. Inqobo izitha majoni ntini uthi phela umuntu lo olitshele lokho umuntu wesifazana elitshela ngokwenziwa indoda yakhe. So indaba ephuthumayo lezo hlala phansi udinga ezimqoka. Yes, awuzwa kakhulu. Uthimani la uyaphendula uthi ye kunjalo mfowethu abe sithi kikiki ye. Ye, so siyabona ke ukuthi kulabantu balithanda kakhulu ke udaba lolu. Kodwa ke isikhathi phela sesingazani sesidliwa umangoye. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inhlanganiso ye-ZCTUET ukutshengisela emigoqweni okumele kwenziwe kusasa yikho kuzavula iziphathamandla zikahulumende ingqondo ngokwenzakala eZimbabwe. Kulabanye abantu kwele Botswana abathi ibutho sokumele livimbe abantu abavela eZimbabwe ukuthi bengangeni kulelo lizwe. Abesifazana abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Britane bathi amadoda avele eZimbabwe kananzi amakhosikazi abo. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu wamanje, asidibane nentambama ngo 7:30 p.m. Oliver Lesayo ngu Cape Town.